Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2021, musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
lo mkhakha omutsha othiwa uvela kwele India ikakhulu abantu ayibawuzwa nje njengoba yawe wakhulunywa kuma radio lapho ukuthi kulabantu ekhwekhwa abatholakeleyo kodwa ukuthi kanti uvele wona ungumkhakha onjani hayi abantu abakwazi abantu bazi ukuthi ule COVID nje
lanxa sokulomkhakha omutsha we-coronavirus OAD-1617 ovelela kwele India ofunyenwe ekhwekhwe kubikwa kungaqiniswanga i-lockdown kulelo dolobho njengalokho obesokusabalele enkundleni zokuxhumana ezebulenjini
kwimali ebhadalayo ngama-candidates for i-O-level A-level nedishuma okhangeni akabili okokuqala kumele zikhangele ukuthi kulama-cost involved ekuphrinteni lekuthini izimiseki ikwazi ukuthi ibhadale ama-invigilators siphinde siwukhangele futhi ngakwenye isayidi ukuthi bona abantu baya-afforda yini ngakho imali abaziholayo
uhlangothi olukhangeleyo ukuqhutshwa kwemhloliso olwezimbabwe council examination Council Zimsek selwethule indleko okumele zibhadalwe ngabafundi ukuze babhale imihloliso lonyaka. Uhlelo woza Friday namuhla silomculi wengoma zomdumo wokholo lesiKristu uLouis Coupe ehamba leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Ukulumenje uthi uqaphele njalo uthatha amanyathelo afaneleyo ukwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus OAD-1617 ovelela kwele India okufunyanwe ukuthi usufikile edolobheni leKwekwe. Wodwa ubikwa elandula ukuthi idolobho leli selivaliwe ngendlela ye-lockdown eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abanye abahlali beKwekwe abakhulume le-Studio 7 bagcizelele ukuthi ngempela baziqhubekela ngemisebenzi yabo njengenhlala yenza ngoba kungela lockdown. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association utshele i-Studio 7 ukuthi iningi alikabi kwazi ngomkhakha lo ovelela kwele India kumbe we-South Africa ngoba litshona liphatheke ngokuziphandela.
Ngazikhangela indaba ye-COVID lokuziphatha kwabantu. Abantu sebezithele ngaqandayo ikakhulu ngenxa yokuthi inani labantu asebesifa bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 selincane kakhulu. Mhlawumbe ngelanga kungafa one kumbe vele kuze kuyephela iviki kungafa ngamuntu. So konke sokusenza ukuthi abantu bazitshele ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule umatsha abhuqele osedlule. Uzafika ulanxa ungena kumbe kusemabhasini la kaZubco ukusanitizer sokuyimvela kancane. Vela kusenziwa abantu lanxa sebengena emabhasini bayazikhiphela ama-mask nje babethe umoya i-mask sigqokelwa nje umthetho njengoba sigqoka nje izicathulo lamabhulugwe kodwa ukuthi singabe sikugqokelani mbona kanti ebantwini sokuphelele konkani ngoba lanxa ukhangela nje abantu abazithengisela edolobheni iningi labo liyabe liwagaqile ngaphansi kwesileva ama-mask ukhangela abantwana besikolo bagqoka vele abaningi nxa sebengena esikolo ngoba kungumthetho ukuthi kawungene egedini ungagqokanga i-mask mangafika emaklasini iningi labo nxa kuyikuthi sikakho kumbe ngakuyukuthi nje babodwa isikhathi se-break vela abaningi yafisa ukuthi baye beyisibhubhubhu beyisiqumbi beyixoxela lamamaski akhona bengafakanga kunjalo-ke labantu nxa bevele besazana bezihlalele uyafisa mhlawumbe lokuthi abasethuki njengakuqalisa ukuthi kuyabulala khathesi hhayi abantu sebezithele ngaqandayo nxa sikhangela indaba le-COVID-19
kulo mkhakha omutsha lo owe-COVID-19 ovelela kwele India ukuthi usengenile elizweni abantu babezwe ngakho lokhu yini kumbe sesibala lalwana we-South Africa.
Lo mkhakha omutsha othiwa uvela kwele India ikakhulu abantu ayibawuzwa nje njengoba yawe wakhulunywa kuma radio lapho ukuthi kulabantu ekhwekhwa abatholakeleyo kodwa ukuthi kanti uvele wona ungumkhakha onjani hayi abantu abakwazi abantu bazi ukuthi ule COVID nje ebivele sesihlezi layo kususela kumnyaka ophelileyo njalo sebezithele aqanda ngayo kodwa lo ukuthi umkhakha umuvi njani mhlawumbe songaqalisa khona ukuthi abantu baqalise ukunanzelela nxa kungenzeka amanani abantu ababhubhayo baqanze njoba sesiya ku season yomqando bese siya kulesi sikhathi somqando lokhu bezicabangela nje ukuthi iCovid yena lana iCovid abayazi asebephile layo bazigqokela amamaskawo nje bangabona amapolisa kumbe banganqabe siyahlangana endaweni ezithile lapho kulabantu khona abaningi kodwa nxa bejayeleni bavele kabagqoka amamaski abantu lanxa abantu baqonqoseli ukuthi hayi sisesikhathini esibi asihlanganeni sibe linani elingaka kodwa uzafica ukuthi njengoba ngengathi ukuthi uzubukho uvele kaku-observe khonaokungaasicabani bebuthene so nxa kukhunywa nge-social distancing uzubukho kanti wayena enga-social distancing ukuze abantu phela bangathelani umkhuhlane ngoba kathesi sibona ngathi uzubukho sengaba nguye i-major driver ye-infection nxa engathi yaqhamuka ngoba abantu babuthana kuye khona phakathi lanxa bemmelele
Lo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo, ugatsha olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-coronavirus libulele abantu ababili izolo kuphela lahlasela abangamathumi amabili lantathu 23. I-COVID-19 isihlasele abafika phose inkulungwane ezingamathumi amane 38,635. Selokhe yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo yabulala abedlula inkulungwane elengxenye yayo i-1585 asebehlatshwe umjovo wokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 615,296. Uhlangothi olukhangele ukuqhutshwa kwemhloliso olweZimbabwe School Examination Council iZimSEC seluthule indleko okumele zibhadalwe ngabafundi ukuze babhale imihloliso lonyaka. Uhulumende uthi uzaphathisa ngokubhadalela ingxenye yendleko lezi kodwa lanxa kunjalo abazali bathi imali le inenge kakhulu ngoba iholo labo liphansi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlelo lokubhalisa ukubhala imihloliso yokugqiba umnyaka seluqalile eZimbabwe. Abantwana kanye labazali baveze ukukhathazeka bethi isikhathi abasiphiweyo sincane kakhulu ukuthi bahlanganise imali efunekayo. Unkosikazi Claudia Machida okhulume emele inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi kuzaba nzima kwabaningi lonyaka.
Thina njengababalisi sizosihlukumezeke kakhulu ngemali eqanjwe yiZimSEC ukuthi yiyo emele ibhadalwe ngomntwana ngomntwana ukuze abhale imihloliso yakhe. Singakhangela abazali abaningi basedubeni lokuswela imali ngenxa yama-economic meltdowns ngenxa ye-COVID-19. Mbona ongani uhulumende yisikhathi okumele aprovide i-education for abafundi bethu according to i-Section 75 of the Constitution. Abantwana bonke kumele batholiswe ithuba lokuthi bakwanise ukufunda bakwanise ukubhala imihloliso yabo. Uhulumende ukhuluma nge-surplus of the budget. Sikhangelele ukuthi i-surplus leyo ifakwe towards ukubhadalela abantwana i-exam fees ukuze bonke abantwana bakwanise ukubhala imihloliso yabo ngoba imali eqanjiweyo imali eningi.
Umnumzana Vusumuzi Sithole ongumzali uthi imali efunekayo ilobuhle lobubi bayo nxa kukhangelwa umumo womnotho okhona elizweni.
Ukukhwezwa kwemali ebhadalayo ngama-candidates for i-O-level A-level maybe singawukhangela kabili. Okokuqala kumele sikhangele ukuthi kulama-cost involved ekuprinteni lekuthini iZimSEC ikwazi ukuthi ibhadale ama-invigilators. Siphinde siwukhangele futhi ngakwenye isayidi ukuthi bona abantu baya-afforda yini. Ungakhangela iningi labantu imali abaziholayo imali ezincane kakhulu, abanye bayamali ngaphansi koma-R10,000, abanye phansi kwe-R20,000. So ukuze ikwanise ukuthi iafodi ukuthi ibhadalele abantwana kwesinye isikhathi uyatholukthi lo mntwana ku-O-level ku-A-level engabi yi-1 bebe baningi kuyasuka kuhluphe lokhu. So i-challenge enkulu kakhulu. Imali zakhona sihlakhangela le mali abantu abazihorayo akuhambelani.
Unkosikazi Sukoluhle Mdlongwa ngomunye wabazali olo mntwana obhalayo lo nyaka laye okhala ngokuqonga kwendleko.
Ngesesilohlupho, it's a very big challenge ukukhwela kwama-examination fees ngoba yeyi iningi lethu abazali kasisebenzi sifika ngokuzithengisela ubambe lokho and ukuthi umntwana afike isigaba sako-A-level kumbe O-level yabudonsa enzima konxa ngafuthi sokukhwele kangaka kuzaba i-challenge kakhulu ngoba sure bangawo abantwana bazakwanisa ukuyifika i-A level kumbe O level ma ivele esidonsa njengangifiki la ekhwele kangaka. Hayi, sokunzima sibili, kunzima kakhulu. It's a very big challenge for us abazali, especially kathesi ungakhala abantwana benzanga kuhle the past year, so iningi kumele libuyele esikole.
Omunye wabasakhulayo abafisa ukuphinda ukubhala uNkosilathi Mpofu uthi abazali abayiholi imali efunekayo.
Sesiyibonile imali efakwe izimseke registration, imali enkulu kakhulu esingeke sikwanise ukuyihlanganisa ngesikhathi esincane esesiphiweyo. Mina ngangibhale last year after 6 months, izinto azihambanga kuhle kakhulu sonke njengoba sisazi ngenxa ye-coronavirus. So bezithi ngizaphinda ama-subject ami la angu-4. Manje ngithi ngizaphinda ngithini njengoba kumele ngikrashe, kumele i-registration fee ngikalakathe imali liningi kakhulu. Ngeke sikwazi labazali bethu kabayiholi leyo mali. So besicela nxa ku-possible shwale sizweli lathi nje ama-private card days kumbe i-government ingenele ukuze ukuthi sikwanise ukuthi sibhale lo nyaka ukuze ukuthi sifeze amaphupho ethu njengentsha.
Indleko zokubhadalela imihloliso yezinga le-A level ikunkulungwane ezimbili lamakhulu amane amadola eZimbabwe, i-2400, kuthi indleko yokubhadalela izinga le-O level ingaphezu kwenkulungwane lengxenye, i-$1,648. Laloba kunjalo, uhulumende uthi yena uzabhadalela isilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini, i-55%, kuthi abazali babhadale ama-45% ekhulwini, i-45%. Umbiko okhitshwe ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema uthi uhulumende uzakwenza isiqiniseko sokuthi abantwana besikolo ababhala imihloliso ezikolo benelise ukubhalisa ukuze babhale imihloliso yalonyaka kungela kuphanjaniswa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezizimeleyo abasebenza labantu abakunhlangothi ezichiyeneyo bathi kungumlando wamalunga edalela eParliamente ukulondoloza isisekelo sombuso selizwe esavotelwayo ukuze kwenqatshelwe ukuguqulwa kwaso mahlayana ngabasembusweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni obe ugqokwe ngabenhlanganiso ezimeleyo International Republican Institute, IRI, yona esekela inhlanganiso eziningi kwele Zimbabwe emsebenzini wokukhuthaza ukulondolozwa wombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Lo mhlangano ukhangene kakhulu indlela edayela eParliamente yeZimbabwe elisebenza ngayo, ikakhulu ekulolokweni kwemithetho yelizwe engaphambanile sisekelo sombuso. Inhlanganiso ezimeleyo zikhuthazwe ukuba zibone ukuba amalunga edayela eParliamente aqhuba umsebenzi wabo kungela kuyamela icile loba kungenela kwakhulumende esebenzisa imithethwandaba. Omunye wabangenela umhlangano umnumzana Mbuso Fuzwa uthi kumele amalunga edayela eParliamente abekwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani sibili.
I-legislator yethu izorubber stamper okuyabe kuvele ngapi kwi-executive, because ungakhangela kaningi ningi legislator bethu abarepresenti abantu kodwa bayirepresenti iparty. Iparty ithatha i-legislative agenda from i-executive. As long as i-system yethu inje, abantu kabakho represented.
Siqhubeke sithi udubo lukhona kwamanje ngolokuthi iParliament yeZimbabwe ipha amandla amaningi kumabandla ezombusazwe.
Fine, abantu ama-legislators siyavotela, but ngesizathu sokuthi ama-legislators ayo ivele ezinhlanganisweni, i-legislative agenda ivelela ku-executive. Abantu iningi labo babe vele ephathini beyiba o-chef.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okade ekhona laye kule mhlangano emele inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, SCT, okuhluphayo ukuba uzulukana lwazi ngomsebenzi weParliamente.
Hayi, ingenza njani thina ukuze sikwanise uku-influencer meaningfully i-legislative process? So sibona kathesi ukuthi sikhangele ku-workshop lay kukhona okuningi okufuze sikwenze ukuze i-institution yethu yeParliament ikwanise ukuba effective, njalo ikwanise ukuprotecta i-constitution. Kathesi into esiyibona iprotectwa ngama-partisan interests at the expense of i-constitution yethu.
Omunye njalo okajesi emhlanganweni lo unkosikazi Motsiba Lenari yena ukhala ngokungananzwa kwamazwi abesifazane kwezentuthuko yelizwe.
I-constitution yethu ikhuluma ngokuthi omama labo sokumele bathole amathuba 50-50 alinganayo kwezokubusa and decision making processes. So thina ebesikukhuthaza ukuthi instead of ukuthi kubebe bephiwa i-66 leziyana, kuqakatheke kakhulu ukuthi bakwanise ukuthi sithole amathuba awe 50-50 nalawo akhulunywayo. So thina ebesikufisa kakhulu ukuthi siyayibona ukuthi i-PR it was a move yokuthi khona njengoba omama bebe khanya bebengaphatheki kakhulu kwezombusazwe. So for that it was a good initiative ukubavulela amathuba, but sinebe sesikukhangelela ukuthi from there sesifuna ke ukuthi siqhubeke sikhangelela ukuthi i-constitution ibe implemented ukuthi labo mama bethole ama 50-50 nalawana.
Kodwa umsekeli wabatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo yena uthi angaboni okusolisayo ngokusebenza kwepharlamenti yeZimbabwe.
IZimbabwe ile 14 years, you know, ithole uzibuse and ngowami umbono mbone nganayi hamba kuhle sibili sihamba kuhle ngoba
ile parliament lisole kakhulu ngabaningi kumaviki asanda kwedlula ngemva kokuphasisa umthetho wokuguqula isisekelo sombuso owe amendment bill number 2 olokhe udala ukuxokozela kuhlangothi lwemthethwandaba kuze kube manje. Lokhu kuguqela isahluko esiphi amandla kumongameli Emmerson Mnangagwa kukhetha abahluleli bemthethwandaba yaphezulu okwenze wangezelela uJustice Luke Malaba eminye iminyaka emihlanu esebenza yena sokumele aye kumhlala phansi. Lokhu kuludaba egudwini ngoba kunje lasemthethandaba kulenhlanganiso eziseluludaba emthethandaba. Ngomgqibelo odluleyo umthethandaba wehighcourt unqume uvimba uMalaba ukuthi aqhubeke ngomsebenzi, kodwa umphathintambo wezemthetho uvuke ngolaka wakhweza olwakhe udaba emthethandaba weSupreme Court ephikisa isinqumo seHighcourt. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine elizweni. Abomanyano wokholo lesiKristu weZimbabwe Council of Churches, ZCC, bathi isimo esiselizweni okwamanje sesidinga ukuba izizalwane zikhethe indlela eyiyo ezizayilandela ukwakha ilizwe phakathi kokumangalelana emthethwandaba kumbe eyokukhulumisana. Intathelezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-ZCC bavize lokhu encwadini yabo ehlela indlela okumele ilandelwe ukuxazulula inkinga yeZimbabwe elibhekane lazo. Unobhala we-ZCC u-Reverend Dr. Kenneth Mthatha uthi bona balandela okusembhalweni okukhuthaza ukuxoxisana kungalwiwa, esithi ngoba bengakholwa ukuthi indaba lezi zingalungiswa okugcweleyo ngendlela zemithethwandaba.
Kuzodinga ukuthi ilizwe libe le-process, indaba yenkulumo ezigcweleyo, hashi ukuthi sibambe lezi zinto in a piecemeal way, ukuthi sibambele sichiye sibambele sichiye, ngoba indaba zonke lezi zihlangene zidinga ukuthi uma sizokhuluma ngendaba yomthetho sizomela sikhangele igcwele, ngoba indaba engakapheleli indaba ye implementation ye constitution ye Zimbabwe, indaba enkulu kakhulu edinga ukuthi isizwe sikhulumisane ukuthi izoyenzwa njani.
Udaba lokalo obengu Chief Justice Luke Malaba umfundisi Mthatha uthi kungumzekeliso ukungaqhakathekiswa komphakathi. Abezombusazwe bona bapha imibono etshiyeneyo ngalenkuthazo. Isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo kubandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi leli lilizwe elihlezi lilandela iziqondiso zesisekelo sombuso ekukhetheni inkokheli.
IZimbabwe ayihlalelwa etafuleni ukubonisana abantu ababili abathathu kube sokuthiwa hayi le yimpumela ezalandelwa ngumuntu wonkhathi. IZimbabwe kumele iyekhethweni, ingayekhethweni wonke umuntu uyabe ebelendlela yokuzi-expressa. Asingeke sathatha abantu ababili abathathu sithi yibo asebezadecide ukuthi iZimbabwe kamanje.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lwabasakhulayo kubandla eliphikisayo ele-MDC Alliance uSteven Juma Uthi ukhetho alukaze lwaluqeda udubo oluselizweni kusukela ngomnyaka ka 1980.
Elections, yes, they are constitutional guarantee that must happen, but there is a power.
Ukhetho lungenziwa ngokusemthethweni, kodwa udubo ikuba kulamanye amabandla angenisitha asetshenziswayo ukungenisa abantu ezikhundleni kuleli lizwe okwenziwa ngabakubutho. Ngivumelana nalowo mbono othi sidinga ukuxoxisana, kodwa makube zingxoxo eziqoqela wonke umuntu. Kumele kube ngezivumela inhlangothi zonke, kuhlalwe phansi bavumelane abantu ukuthi kuyiwa ngapi njengelizwe.
Then people dialogue and agree.
Isikhulumeli selinye njalo ibandla eliphikisayo ele MDCT umnumzana Witness Dube uthi bona bazimisele ukusebenzisana labamanye amabandla enhlelweni zenhlala kahle kaZulu lentuthuko.
Lapho okumele sisebenzisane khona lohulumende ukuthi silethe inguquko siyakwenza, kodwa lapho abasuka ke benze okudiliza isizwe babe bedilize bodwa bona njengebandla elibusayo.
Udube uthi okunye abangakho yikubona ukuba uqhuba kuhle na uhulumende obusayo kanye lokuyiqeda imisebenzi yenkohlakalo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Democratic Party uDr. Uraya Izembe uthi kudingisiswe ukuba kuyini sibisibili okuhluphayo elizweni, kuqhutshwe ingxoxo ezigoqela wonke umuntu hathi abamabandla ezombusazwe kuphela.
We need therefore to adopt a conflict resolution mechanism.
Sidinga ukuthi sisebenzise indlela yokulungisisa inkinga zethu ezobeka uZulu elizweni phambili. Ngenye indlela ngithi kulesidingo sokuba kusetshenziswe indlela esekelwa ngamabandla avelela ebantwini, hathi kumabandla ezombusazwe.
But citizens and all their groupings.
Eyokuya emithethwandaba uDr. Zembe uthi ingasebenzi ngoba kungasimuntu wonke ophatheke kiyo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lendlela yokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ingazake isebenze eZimbabwe ukuqeda ukungezwani phakathi kwabantu. Lezi ngezivalisa ingxoxo ezenzelwa eLancaster House ezaletha uzibuse ngomnyaka ka 1980 esalotshelanwa phansi ngomnyaka ka 1987 phakathi kwamabandla awezanu PF le PF Zapu kanye lesivumelwano sikahulumende womanyano esepolitical global agreement esalotshwa phakathi kwezanu PF, iMDCT eyayikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai le MDC eyayikhokhelwa nguprofesa Arthur Mtambara ngomnyaka ka 2008. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathabe kakhulu ngesikhathi leZimbabwe selilungela ukubuyela kusimo sokuthola ithuba lokubukela imidlalo yamaqembu adlala esigabeni saphezulu ePremier Soccer League ngemva kokumiswa kwemidlalo yonke ngokuqhamuka kobhubhane lweCOVID-19 yake enye kusasa kule midlalo ezadlalelwa endaweni ezine zelizwe. Kodwa umdlalo omkhulu okhangelelweyo ngomncintiswano wenkezo eChibuku Super Cup oqala kusasa usungulwa liqembu leCaps United enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi eliDimbare iDynamos leBosso zinqikelana ngelanga elilandelayo langesonto. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi wengoma zomdumo wokholo lwesiKristu uLouis Coupe hamba leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ bephethe idlalade labo elitsha. Untungameli ingoma eStudio 7 usethulela lolu dava.
Lateleli lilengoma ezilichumilane njalo lilesihloko esithi ahambile amaqhawe. Nango ukhuphe ezethula.
ngahamba 20 kilometers nje mawusu kepulam ukufika kithi lapha kwezimnyama ikwelapho engikhulele khona ikokithi lapha yana umkhulu wezokholo wegospel odume ngokubhala ingoma zegospel kakhulu ngibhala igospel maskandi ngibhale nezemtshato kanjalo.
Ingoma ezikuleli dlalante zigoqela ethi yilo leli isabatha akisabisiphe nguye yedwa ngokunqoba bazali bami muntu wenyama kanye lethi umhlobo weqiniso. Abathanda ukuthenga idlalade lakho balithola njani kuphi?
Abathanda ukuthenga umculo wami bawuthola kimi uqobo nakwabanye abambathela ama-CD, kodwa okulula nje ukuthi beze kimi ngibalayele ngezindawo ngezindawo lapho umculo wami otholakala khona. Inamba lezi ezibiza +27 71 934 7670 +27 71 934 7670 yoke inamba yami WhatsApp. Ofuna isidi lami unithola lapho.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Engizokutshiyela isizwe sakithi sonke nje emagumbini oma nomhlaba bezwa leli phimbo yokuthi ke umculo usezabuya omningi kakhulu njalo futhi ngibathulukazi lapho endimini yomculo engisezokwenza ngokusebenzela isizwe sakithi ukuthi ke yonke into nje eyenzekayo ekhaya sizoyiletha nje ukuthi ke kumele kulungiseke laphana laphayana sizoletha amaculo gospel, sizoletha amaculo kumaskandi, sizoletha amaculo okusho ukuthi ke kuzoba namaculo abukhali kakhulukazi.
Uphuma ke enkundleni uLouis Khuphe leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ ngale
zomdumo ukholo lesiKristu uLouis Khuphe hamba leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ lapho ke bephethe idlalade labo elitsha. Singake hlobane yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa sekulo mkhakha omutsha we-coronavirus OV1617 ovelela kwele India ofunyenwe ekhwekhwe kubikwa kungaqiniswanga i-lockdown kulelo dolobho njengalokho obesokusabalele enkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Uhlangothi olukhangele ukuqhutshwa kwemhloliso olwezemsek selwethule indleko okumele zibhadalwe ngabafundi ukuze babhale imhloliso. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lelisayo, yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.